abantu bakanya besethukile ngenda yokuthi ukubaleka akwenzileyo zavazi ukuthi ubuye wabonana lobani lozivani anabo bantu abangacina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo labo bangabenzele sebeubambele ukuthi ungacina suthini usiya kwabanye labo yikho besethu abantu.
I-Wilkins isibhedlela senu njengekhansili yeHarare, ukubaleka komuntu lo izolo galiboni yini ukuthi kutshengisa isidingo sokuthi mhlawumbe kube le security kulesi sibhedlela?
Ya, iliqiniso i-security ifuze ibe khona, kodwa angazi lakho ukuthi kuhambe njani ukuthi kwenzakale lokhu, ngoba ekuhlalisikeni kwezindawo le vele i-security ikhona. Kodwa uyazi nawe ukuthi umuntu akayisiyo machine, umuntu olengqondo ocabangayo ongadinga ukuthi uma efuna ukuthi ayenze iluto njengokubaleka okwenziwe ngalo angakuhambisa njani agcine la eseke waphuma, ngoba le ndawo ithiyene le prison yindawo ebanjwa nabo abafuna ukulashwa. Okuthi laye ukuyabe engemuntu okhangelelwe ukuthi ukhangelela naye ukuthi athini alashwe, yokuthi i-security sicina ingazathi akayitayiti njengaleyo ese-prison services.
Abantu abaningi kabamthembi uhulumende bathi uzama ukuvimba udaba lwe-coronavirus lolu. Ngiphe umzekeliso. Kulo muntu obhubhe kunsukwana esanda kwedlula owayelempawu zomuntu ole-coronavirus, lowo muntu ubikwa wabhubha esendleleni esiya esibhedlela se-Wilkins, kodwa uhulumende uthi watholakala engelalo igciwane le-coronavirus. Uyasuthiseka yini ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lomkhuhlane lo?
Uma ngikhuluma ngokusuthiseka kukahulumende ngendaba zomkhuhlane, ungaba uphi noma uphi, hhayi umuhle kakhulu uyasuthiseka. Yikho libona silamanye ama-organization afana nabo-WHO nabo-UNICEF lokunye amanye organization anjalo anceda uhulumende at national level